So we seek a decent Dabaku VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo omhlaka 11/4/2021 ngoProphetess Jeremiah. Yendabeni zethu lamhlanje.
Sithe sifika ke sithiya ku village okuthiwa koCharumbira, yikho lapha ke imota ke zakamongameli ezathakwe khona ngabatsha labanye ke omama labo baba ke abasebethwele amamatshedi nezingqamu lamatshe.
Abebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi eMashingo namhlanje.
Izakhamizi ziyalile asivumelani layo kulezi zathu. Okwakuqala, they should have given us i-budget review kuqala, sabona ukuthi basebenze njani kule imali ababevele beyicele kuyakuqala, andubana sivume kule i-budget ka-2022.
Izakhamizi zakoBulawayo zihlangene namhlanje zihlaziya uluhlu lwendleko kamunicipal walelo dolobho e-budget yomnyaka ozayo oka-2022. Amantombazana asakhulayo ahlala e-trainings koBulawayo athole usizo oluvele kwenhlanganiso ezimeleyo AMI Sisters Keeper olwempahla yokusebenzisa nxa besesikhathini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi eMashingo lamhlanje emini ngabasakhulayo abanakanelwa ukubana ngabezano PF. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni olotshwe enkundleni yeTwitter, isikhulumeli seMDC Alliance uNkosazana Fadzai Mayere uthi abasekeli beZANU-PF balimaze iqula likaJamisa elikade lisiya eMashingo lapho bekumele ayehlangana lenkokheli yalesi sabelo. UMayere uthi abantu laba baqale ngokuvala imigwaqo ngezigodo emangweni oweCharumbira bevimba ukuhamba kwezimota zabe-MDC Alliance andubana babhaxabule kakubi abantu abakade besezimoteni esithi abanye babo abashayiweyo base sibhedlela sikhuluma nje. Umsekeli kaMayere umnumzana Gift Osalo Siziva yena obeyiphekezela uChamisa uchasise ngokwenzakale eMashingo.
Sihambe lo mongameli ukuyahlangana le labantu esihlangana labo ngaphansi kwehlelo lwe-Citizens Convergence for Change lapho esihlangana khona lamavenda lamateacher labantu bonke abatshiyeneyo esibaqoqayo ukuze silungiselele indaba yokubana izizukulwane zeZimbabwe zibe lomanyana ukuthi ilizwe leZimbabwe liye phambili. So sithe sifika ke sithiya ku village okuthiwa koCharumbira, yikho lapha ke imota ke zakamongameli ezathakwe khona ngabatsha labanye ke omama labo baba ke abasebethwele amamatshedi nezingqamu lamatshe.
Uthi kodwa uChamisa kazange athintwe ngoba ubengakafiki kuleyo ndawo ngesikhathi kusenzakala lokhu. Uthi abantu athi ngabasekeli beZANU-PF abangaba amakhulu amabili bebexabalala besithi uChamisa angeke aba lomhlangano eMashingo ngoba nguye owajikezela izijezo zomnotho elizweni. Uqhubeke esithi iningi likaZulu liyakwazi ukuba uChamisa nguye umkhokheli oqotho, kungakho abeZANU-PF bezama ukuvimba ukwenza umsebenzi wakhe.
Ngiphumise mina izithombe ezitshengisa ke ukubana ke imota zikapresident zitshayiwe, njalo ke lawo abagcina upresident abesecurity bahanjiswe esibhedlela. Ngikhuluma njengamanje lapho ke aba-athake khona imota kamongameli okutshengisela ukuthi abantu laba bebezimisele ukubana ke belimaze umongameli webandla le-Movement for Democratic Change. But thina siyaphambili siqhubekela ke ngohlelo lwethu elokuthi sihlangane ke labantu abatshiyeneyo ukuze siyakhilize siyephambili. Yikho ke okwenzakalayo nxa likwazi ukuthi ubana ke uJoshua Nkomo wahlangana lezo nhlupho.
Kule mfanekiso lamavidiyo aphume enkundleni zokuxhumana ezebulenjini aveze lokhu kusenzakala, kodwa kungacaci ukuba abantu laba ngabasekeli beZANU-PF loba hatshi. Isikhulumeli sika Kahulumende, umnumzana Nick Mangwana uthe kungamanga ukuba abasekeli beMDC Alliance bachayiwe esithi lokhu bakwenzele ukutshengisa ummeli weUnited Nations unkosikazi Elena Duan ozabuya kwele Zimbabwe ukuzozibonela ngawakhe isimo esijalwe izithezo zomnotho. Uhulumende athi zethethwa ilizwe ngamazwe angentshonalanga. Kodwa omunye wabasha weZANU-PF emela iqula leDCC kubandlaleli umnumzana Munashe Mdutsa uthi okwenzakale eMasvingo akulani leZANU-PF.
Ukuthi abantu bengatshayana bebodwa besenza ipolitics zabo ezokulwelana amabizo lento zabo abazenzayo phinde bethi iZANU-PF yenza njalo kusuka kusenze thina siswele ukuthi kanti baminileni ngaphi. Bathi nxa bebizana berecallana from parliament bathi thina iZANU-PF yenza khonokho, bethi nxa betshayana njalo bethi iZANU-PF yenza lokho. Yonke into nje yenzakala ebandleni labo sebesithi iZANU-PF. Asisakwazi ukuthi thina iZANU-PF ingena ngaphi kubudlwangudlwangu esingundingundi esenzakala epartini yabo. Hayi, thina asingeke sakhuluma anything ngendaba leyi ngoba yibo abakwaziyo kade bekwenza khona ngalo eMasvingo. Lokuthi kade besemasvingo ambone ukuthi ibandla lingabe lile ndaba lakho, ngoba iZimbabwe yindawo edemocratic evumeza wonke umuntu ukuthi ayenze akufunayo.
Unkosikazi Elena Duan uza kwele Zimbabwe mhlaka 18 wayona le nyanga, lapho azahlala khona amalanga alitshumi ebona isimo selizwe. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele into selezindaba ukuba kabakatholi umbiko ngalokho okwenzakale eMasvingo. Ibandla leMDC Alliance lithi ukuchaya kwabasekeli balo lokhu kungenxa yokuba uhulumende weZANU-PF uyesaba uchamisa ngesikhathi ilizwe selungizela ukhetho olomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Nje kusiya tshona usuku lwayizolo, inani labakade sebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe lokhu lolubhubhane lwaqhamuka enyakenye beselikunkulungwane ezedlula ezilikhulu 131,796, okugoqela abantu asebegule basila kulomkhuhlane kunkulungwane ezedlula ikhulu 125,228, kwafa inkulungwane ezedlula ezine lengxenye 4,637. Kunje leZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo 2.4 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili. So elwela amalungelo oluntu eye Women Institute of Leadership Development lezakhamizi zakubulawayo eye Bulawayo Progressive Residents Association bahlangene namhlanje eBulawayo Club behlaziya uluhlu lwendleko kamanisipala walelo dolobho ebudget yomnyaka ozayo uka 2022. Anastasia Ndlovu we Studio 7 usethulela lolu daba ekubulawayo.
Zakhamizi zakobulawayo ziyalile ukwamukela ibudget kamunisipala yomnyaka ozayo, zisithi ukuqansa kwesilinganiso senhlawulo yemithelo ngamakhulu edlula amabili ekhulwini i-216% sikhulu kakhulu, njalo iningi labo baliyenelisi ngoba iholo labo liphansi kakhulu kwabalutshwana abaqhatshiweyo abanye bengabazisebenzayo. Isakhamuzi sakobulawayo ohlaziya ngezomnotho umnumzana Ntokozo Chuma uthi ukhansili kazame elinye icebo ukubuthanisa imali
irate le abayifakayo ye 216 inenge kakhulu nga ingaphoswa isiphoselwe ebantwini kawo kanye esikucabangelayo thina njengabantu abacobongola ngezomkhono welizwe sithi nga bayehlukanise ngezigaba ingabuyi ka 1 ngemva kwenyanga ezine ibikhwela ngezigaba ngezigaba kuyaphushina ama residents kulokuthi kuhle kuphela ka 1 kungakhwela ka 1 kulakhona lokho okwethusayo umuntwini ukuthi ngizayenelisa kumbe ngingenelisa umuntu ahlabulawa yi depression
ugcina isihlalo yebulawa ye Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi uZulu kazange efake imibono yakhe kubudget ka 2022
ibudget yakabulawa ka 2022 ikho libona sihlangene lapha silama councillors lama stakeholders ama residents yayithe ukuthi kulokunanzelela ukuthi i consultation ayizange ibe leyani yafinyelela abantu bonke ngokunjalo ke lathi njengabantu singabe sidinga olunyulwazo olungaphandle lama councillors bananzelayo nje wathi labo so ma technocrats so ma experts undaba ze budget kuyiko sidinge i expect ukuba nayo kuyizocubungula i budget ebantwini sicokisane ngayo bese sibona ukuthi nxa sithi iqondile sibe lezizathu nxa siyaqondanga sibe lezizathu yikho ke sibona sikhona lapha and leqiniso ukuthi ngemva kwalomhlanga kuzaphuma kube segcene ukuthi kambe i budget ingaba kanjani iqhubeke siyaphambili
isakhamuzi sakobulawayo uKethiwe Chuma uthi i budget ka 2022 bayalile njengezakhamizi
zakhamizi ziyalile asivumelani layo kulezizathu okwakuqala they should have given us budget review kuqala sabona ukuthi basebenze njani kule imali ababevele beyicele kuyaqala andivana sivume kule budget ka 2022 and njalo i percentage abakhweza ngayo it's way too much izakhamizi vele zehlile ukuthi zibadale yona le the current one engakakhweza
esinye isakhamuzi sakobulawayo esihlala ku ward 5 unkosazana Sarudzai Nyandoro uthi bajikelwe i budget
indlela esinikezwa ngayo i budget indlela eyokusijikela i budget so at the end of the day no one understands what goes on here. Akula okwaziyo ukuthi ibudget le ihamba njani isuka ngaphi yanga. So ekucineni umuntu wonke uyalwisana le budget ngoba asikwazi ukuthi kuphakathi kwebudget kulayo.
Ukhansila ka ward 17 emele lo ward 19 unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi ibudget ibuye kwangabi lokuzwana phakathi kwamakhansila lenkokheli zekhansili
ibudget ka 2022 ifike ngesikhathi njalo ibuye sangazwana sisekhansilini kubangelwa ukubana besiqale sikhangele ukuthi sinamakhansilas presentwa kithi sicubungule ingakayi ebantwini kodwa ngendlela yokuthi sithe sisakulungisa lokhu sabona council management sikuflyche kuma WhatsApp kuma constituency kuma wadi wethu sayithatha sazi ukuthi abantu bathini kulokhu abantu bakwala bathi hhayi abayamukela
umsekeli kameya wakobulawayo ukhansila Mlandu Ncube obekhona emhlanganweni lo ucele ukuba izakhamizi ukuba zisebenzisane labo khansila balungisise ibhajethi le
ibhajethi sithi hhayi zakhamizi asibambaneni sithuthukise ubulawayo sibonile namhla into engaziyenzakala ukuthi amakhansila ayacela labo abazi ngezomkhonomo ukuthi beyihlazi sesiyihlazile hhayi sesizwene nelezakhamizi
ibhajethi kabulawayo eyomnyaka ozayo oka 2022 iqakathekisa umsebenzi wamanzi lapho eyabele khona amadola edlula ibhiliyoni eyodwa 1.164 billion kuhlangothi lwezempilakahle kufakwe amadola lawo edlula ibhiliyoni eyodwa 1.207 billion emsebenzini wokudonswa kwamanzi angcolileyo laphuma ezambuzini kufakwe izigidi eziphose zifike ibhiliyoni i 941.5 million emsebenzini wezindlu kufakwe izigidi ezedlula amakhulu amane amadola i 402.6 million umunicipal wakobulawayo wethule ibudget ayihlelileyo yomnyaka ka 2022 yamadola angaba ngamabillion ayi 16 billion 834 million 864 215 billion esola izakhamizi zisithi imithetho yokubhadalela leyo budget kayizenelisi njalo uyihlele eyedwa engakhulumisananga loZulu njengenhlala yenza ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Kulabanye abantu abeZimbabwe abalomcabango ukuthi awuqakathekanga kangako ukuba amabandla aphikisayo aweZimbabwe amanyane lamanye ukubumba umanyano ukuze anqobe iZANU-PF ngokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa elizweni ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abafisa ukubambana lamanye amabandla bathi akusoze kukhuqulwe indlela okwenziwa ngayo ukhetho amabandla aphikisayo angamanyana ngesikhathi sokhetho. Ofisa ukungena esikhundleni sikasibalukhulu webandla lezaphu uMnumzana Mdolisi Hanana uthi amanye amabandla aphikisayo adlelana leZANU-PF.
Asivinjwa ukuthi khona abantu bafuna ukunqoba iZANU ngoba akhona amanye amabandla futhi lawo asekele iZANU, akhona amabandla athandana leZANU. Okumele sikunanzelele ukuthi abantu kumele kubabambanise yikuthi bona bafuna ukwenzelani ilizwe ngaphandle kokuphikisa iZANU. Okwesibili kwakhona, iZANU siyamangala vele nxa iwina ngoba umuntu owinayo angikhole ukuthi angatshaya abantu, angangena abantu ezindlini ebusuku, angabadubula. Khathesi kuvalwe labafuna ukuphikisa ngama-protest abavunyelwa, kuvalwa nge-COVID. Kuyatshengisa khonoko ukuthi iZANU kayila support esicabanga ukuthi layo kayifuni ukuphikiswa. Ngenxa yakhonoko ke ama-elections wonke abuya eveza ukuthi iZANU kayithandwa. So nxa sebewinile bona bengathandwa, akulanto esingayenza. Uzananzelela ukuthi uDexter Nduna wadliwa kodwa wahamba e-court ngemva kokumemeza ukuthi uwinile, wawina kwathiwa nguye owinile, yena edliwe. Angikholwa ukuthi kukhona esingakwenza. Bakhona abe-MDC labo bathe sebedliwe bakhonona bangena emgwaqweni badutshulwa, basuka lapho baye emakhothi bafika badliwa.
Uhanana uthi ukubambana yokuchitha isikhathi.
Ukubambana kangikholwa ke mina ukuthi kuzayenza i-court izwanane labantu. Ukubambana kangikholwa mina ukuthi kuzayenza ukuthi amasotsha angadubuli. Kodwa okumele sikwenze abantu ku-ground kababe yibo ababambanayo ukuthi babadefende ivoti yabo ngemva kokuvota. Yikho embona ngalo kungasinceda. Bayelala khonapho kuvotwe khona, kubalwe kuhle labo bekhona abantu, kungabi lobutsotsi, kungabi lobugwelegwele. Bamele ezibindi, nxa kuqiliwe asingene nini emgwaqweni sitshengisele ukuthi intando yabantu kayenzakalanga. Yikho embona ngalo kungasincedisa. Ukubambana ngokwamaphathi ebandla epolitiki esikhathini esiningi angikholi ukuthi kuzaphathisa, njengoba sibona abanye sebebambane leZANU baya kuPollard, kudingwa idlelo.
Kodwa uSenator Khalipani Mpugeni yena uthi kumele amabandla aphikisayo amanyane.
Kune saying le ngesilungu ethi umuntu oqhubeka esenza into eyodwa kodwa ecabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi uma eyenza le nto uzothola imiphumela ehlukeneyo kulaleyo yakuqala. Leyo yiyo-ke i-definition yokuthi umuntu lo uyagula ingqondo engutsheni. So ungabheka sehlukene singamaqembu aphikisanayo ngo-2018 even before ama-results yikho obona khona ukuthi akulanye into edinga ukuthi abantu bayenza phandle ukuthi abantu babambane. iZANU ne-2/3 i-majority ifake imithetho nje eyinye oyibonayo ukuthi le mthetho ayizukuhamba ephikisana nomthetho wesisekelo esawuvumelanayo. So hayi, kumele amaqembu abambane aphikisanayo.
Ibandla leZaphu kukhanya engani lilakho ukubambana nele Mthokazi Republic Party kuthi LMDC Alliance lingamanyana lamanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo, kodwa kusakude phambili. Ngimele iStudio 7 liseMaryland, nginguGibbs Dube.
Ulayitoku lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe nohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni eye-COVID-19 vaccine. Sikhangele wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ingwe
Izikhathi zomsebenzi wezenotho ezintathu zakwele Melika ziphiwe inhlonipho yesicoco se-2021 Nobel Prize. Kulo msebenzi uDavid Card weCollegeini LA University of California at Berkeley, uJoshua Angrist weCollegeini LA Massachusetts Institute of Technology, loGuido Imbens weCollegeini leStanford University bathole lesi sicoco ngomsebenzi wabo wokucubungula imbangela yengozi ezidalwa ngabantu benganakaneli. Inkampani yendiza machina yakwele Melika Air Southwest Airlines ibhekane lodubo lokumisa ukuphapha kwenkhambo zendiza machina eziyinkulungwane eyodwa ngempela viki edluleyo. Imbangela yalolu hlupho inkampani le ithi ikusilela lako kungasebenzi kuhle kohlangothi lwabawondisa ukusukuma lokuhlala kwendiza machina ezilindweni kanye lomkhathi obungamuhle. Abantu abalichumi lane bakwele Burkina Faso sebeqalile ukuthonisiswa ngecala lokuba phakathi kwalabo abaqoqa ukubulawa kuya ngumongameli walelo lizwe uThomas Sankara. Leli cala liqale ukuthoniswa ngomvulo ngemva kweminyaka engamachumi amathathu uSankara wadutshulwa wabulawa lapho kugenqula umbuso wakhe. Usihlakalo esababazwa ngabaningi ngaleso sikhathi ngemva kwevike kwenzakala ingozi yokudubuka kwempompi ethwala amafutha ezimota ehamba phansi emanzini emkhunjini wolwandle ngezansi yesigabeni California. Isiphathamandla zalelo sidaba sithi umonakalo wokuchitheka kwalamafutha awumkhulu kangako njengalokho obekunakanelwa. Abohlangothi olwe Coast Guard babika ukuba ngabe kuchitheke amalitha angaba zinkulungwane phose alikhulu 95,000 liters kusiya kumalitha angaba yingxenye yesigidi 500,000 liters.
Amantombazana asakhulayo ahlala eTrenens wobulawayo athole usizo oluvele kunhlanganiso ezimeleyo AMI Sisters Keeper olwempahla yokusebenzisa nxa besesikhathini. Ubathabile Masuku weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso AMI Sisters Keeper eyakobulawayo isungule umkhankaso wokuncedisa abasakhulayo ngemfundiso lempahla yokusebenzisa lapho besesikhathini okungela mbadalo. Lokhu kungemva kokunanzelela ukuba ubhubhane lweCOVID-19 lusuke lwahlasela intsha ekutholeni imali yokuthenga impahla zokusebenzisa esikhathini, ngoba abanye abazali behlezi isikhathi bengasebenzi, kwathi abanye balahlekelwa imisebenzi okudala ukuba bengenelisi ukunakekela imuli zabo ngokugcweleyo. Umnumzana Adrian Moyo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso AMI Sisters Keeper uchasisa kabanzi ngalokhu.
Uhlelo lolo ndisungule ngemva kokunazelela ukuthi abantwana abangamantombazana abaningi phakathi kodubo lokuthi njengoba abazali bengasatholi imali eyeneleyo sokudale ukuthi abantwana bengasatholi. Yikho ke ngasengihlala phansi labangani bami bangiphathisa ukuthi nami ngenelise ukuthi ngithenge lawo maphethi ngiqalise ukuthi ngibasize.
Unkosikazi Beatrice Ndlovu umqeqeshi kunhlanganiso AMI Sisters Keeper uthi ngokuswela abasakhulayo bengagcina bewela ezimeni ezingabafaka engozini yokudlwengulwa.
Selabo anti la isikudala sane ngoba nxa sikhuluma basikhangela njengabodade wabo ukuthi uyakhuluma ekhululekile ulakho ukuthi abuze kule ndlela ezinye ezibuhlungu njalo kulamanye ama perpetrators angaba abantu abadala ongathatha iadvantage ngomntwana lwana ngoba uyasela abona ukuthi for iphakethi lamaphethi ngcono nisebenzise umntwana yena lo. So lapho siyakubonisa kumaphethi.
Osakhulayo unkosazana Nokuthula Nkomo ukhuluma ngenhlupho abahlangana lazo nxa besesikhathini.
Especially nxa singena kuma-menstruation besikhali bakwazi ukuthi ngamaphili and siyadlika amaphedi siwathola nzima abantu esihlala nabantu abasebenzi mtshanzisalo.
Unkosikazi Melissa Sibanda umhlali wakobulawayo ukhuthaza uhulumende ukuba afake ezikolo inhlelo zokuthunga okokusebenzisa nxa besifazana besesikhathini.
Nxa sikhangele indaba zokungena esikhathini ngibona uhulumende wethu esaselomlando ngoba khathesi amaphethi intengo yakhona iphezu kwe-100 bond okuyimali vele engakwaniswa umuntu wonke. So besicela ukuthi maybe siphathiswe ukuthi kumbe abantu bebekwanisa ukuthi bazithungele lawo ar-reusable maybe inhlanganiso zabomama lazo nxa zingangenela khona lapho ukuthi khona zisiphathise wonke umuntu vele ongumama abe le skill sona leso sokuthunga amaphethe kumbe vele kuhle ufakwe even iprogram yona le yesikole ukuthi abantwana bonke abangamankazana bayafundiswa ukuthunga amaphethe ukwenzela ukuthi bangagcini sebesebenzisa izinto ezingabafaka engozini yemikhuhlane engabe ichiyene.
Umnumzana Thembelani Sikhosana umongi uchasisa ngokubaluleka kokuhlanzeka ngesikhathi abesifazane besesikhathini.
Kufanele umuntu abekwazi ukuthi ugeza njani asuke phambili esiya emuva ukwenzela ukuthi engathathi ingcekeza evela ngemuva eyisa phambili. Okunye njalo yikuthi abantu basebenzise isepa abayijwayeleyo kanye lokufungafaki iminwe phakathi ngoba kulakho ukuletha imikhuhlane. Okuqakathekileyo njalo yikuba lokho abakusebenzisayo kungabe kungamaphezu loba yini bakukhiphe ngemva kwamahola amane kusiya kwayisithupha. Igazi linakho ukuthi nxa lingaphuma emzimbeni lihuge igcikwane kumbe ingcekeza. Ingcekeza le yiyo esingadala imikhuhlane.
Ngomnyaka ophelileyo unkosikazi kamongameli welizwe umama Auxilia Mnangagwa ngenhlanganiso yakhe e-Angel of Hope Foundation ebambane lebandla le-Latter Day Saints basungule uhlelo lokufundisa uzulu ukuthunga ngamalembu impahla zokusebenzisa nxa owesifazane esesikhathini. Lokhu kulakho ukwethula umthwalo wokuthenga nyanga zonke njalo kwethule umthwalo kulabo abaswelayo abangenelisi ukuthenga lawo awezitolo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wezemidlalo abaqeqetshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emidlalweni wenguqu bakuthazwa ukubana balungisise amaphutha abawenze ngomgqibelo ukuze iqembu lama-Warriors linqobe eleGhana emidlalweni wakusasa. Kubika intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje.
Iqembu lezimbabwe linqotshwe nge-3-1 ngeleGhana ngomgqibelo wedlulileyo njalo iningi labalandeli bomdlalo wenguqu bakhale ngokuba umqeqeshi uNomama Mbeza labasekeli bakhe behluleke ukusebenzisa kuhle abadlali. Wasakhulayo uButhelezi Ndlovu uthi iqembu lezimbabwe linganqoba nxa kungalungisiswa ukumiswa kwabadlali enkundleni.
Ama-Warriors kumele alungisise from the back laphana befaku umnezi and teenage hade bayitiki bengakhomba inawele. Then ku-right back I think is the problem njengoba labona laphana Darikwa wayezenye iphasi ayengekho right yagcina because kuthibe yigol and then sibe sesidabuya kumidfield asila playmaker ocreatayo laphana. If we are losing, so kuna loke ngichoyo, lete mbuti waza iwin. Plus up front, Doxib Chiza and Knowledge Bzona, they did well.
Mkivela wa kwekwe chibeka mbla maure ya zwa mangalise uzulu, menje laba mise ngayo waba lalee mkundleni ganyelo uchia panja, laba kwenze u teenage khatebe, ye na wala misha yonke, uka mbla akeli zwa ndase United States of America, wazo wange na umdlalo ususia pela. Ita mbla zwa polifeza msile mwengalani mikuwa meleso ya Star Group G, nile mikuwa melo uotwa, ele utole lize libe mchi. Lopanga 0-0 leqembu leBafana Bafana elase South Africa emdlalweni walwesibili linqotshwe nge-1-0 le-Ethiopia okuyimpumela edale ukuba umqeqetshi oyisizalwane zelizwe lasecroatia uDravko Lugarušić axotshwe umsebenzi. Isikhundla sikamqeqetshi siphiwe uMabheza yena obezibambe esidukwini ngomgqibelo lapho umdlalo ophele iqembu lezimbabwe linqotshwe ngeleGhana nge-3-1 kusele imidlalo emithathu kugoqela lowakusasa okumele iqembu lama-Warriors liyidlale kumkhankaso walo okudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni leGhana ngomnyaka ozayo njalo kumele linqobe kuyo yonke yomithathu ukuze liyale lokhu elilethuka elokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngamaranzi angamashumi ayi-9 lanhlanu 85 emdlalweni wesine njalo ngokucina kumncintiswano we-One Day International ebeludlala leli Ireland. Le mpumela itsho ukuba iqembu le-Ireland linqobe leZimbabwe nge-3-1 ngemva kokuba eleZimbabwe linqobe emdlalweni wokuqala kwathi le-Ireland lanqoba kwemithathu elandele lapho. Iqembu le-Ireland yilo liqale ukutshaya ibhola namuhla labuthelela amaranzi angama-312 lilahlekelwe ngabadlali abathathu 312-3 kuqembu leZimbabwe eseliphendula liphelelwe ngumphako selenilise amaranza ngamakhulu amabili lamachuma amabili lesikhombisa lahlekelwe ngabadlali abayithoba ngombili 227-48. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abebandla le-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Jamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabule kakubi eMashingo namhlanje. Izakhamizi zakoBulawayo zihlangene namhlanje zihlaziya uluhlu lwendleko kamanisipala walelo dolobho eyebhajethi yomnyaka ozayo aka-2022. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah esithi asidibaneni njalo ngo-half past six kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.